Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili.
Hayi, simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela aba bantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo ngalisocala.
Umthethwani laba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBait Bridge ezimbili.
Siyananzelela ukuthi abadala abantu abaneenkhathesi abasagqoki ama-mask.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBait Bridge ezimbili. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambirijani lo Remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwerimandi ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka. Ababili laba babotshwe enyakenye ngoNhlangula beseteswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Banengi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo lo Mnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxelo nobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi, simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela aba bantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo ngalisocala ku-constitution liyakhethwa ngabantu leso akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana nokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech. Kutawo ndiba khulume bekhululekile. Hayi mesi athi laba simtshayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona ukuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle. Ngokunjalo abantu nxa beselizwe nelibolile bayathukuthela bacine bephumisela kungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azame ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe behlezi phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumende angafuna ukuzizwa. Abantu balelungile lokukhuluma ukuthi nxa behlukuluzwa besizwa ubuhlungu batsho ukuthi bazobuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumende angabahaladi, uhulumende angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje umgabe lo mnangakho
uyabona into eyenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu otego ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe litsha lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho umgabe aphume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgabe kuze kube lanamuhla kukunye futhi umgabe uphosta ngcono ngoba wayengayenzi njengalo babo ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kubi kakhulu ngomgabe iGugurawund kodwa lalo ubaba lo lesandla kuGugurawund sesibona futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili zimbila zantabanye ngabantu abafana xathu
umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,581. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808. Asebebhubhile bonke sebefike ku 4,691. Phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland. Inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa ngesonto kulabantu abalitshumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakobulawayo kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kukhanya kobulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha iCOVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki amamask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele iCOVID-19 abantu abaningi sebehlangana nje beseduze siyananzelela ukuthi lokho engxenye yakho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke njalo into eludubo ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu ngakho ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheke
sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus lubhahe kanganani udubo lonalolo olabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo
zeluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19 ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola-ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla ama-sanitizer kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili
abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuthwelelana
udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina begethisa. Ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlane lokukhona into kumele yenzakale, njalo iqakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende, Minister of Health, Minister of Education, kube yinto okubanjana izandla ngakho, njalo ke kungene ebulenjini, kungene kumaradio lakuma-TV kukhankasa ukuthi abantu benanzelele ukuthi lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayekela ukunanzelela kutho ukuthi siyasingena nje January sokusiba lenye futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekutshisa kakhulu, isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethule umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo eziletshukela, njalo bengahambahambi masayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukuthisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni kuqale sibe lugali kuyatshisa, sekuselizolo nje izolo kutshisa kakhulu kakhulukazi, namhla kovuka kuyatshisa, but kusekusemini waqala nje ukubala amayezi, kathesi ngama-5-6 kuqale ukuthondathonda izulu lapha ebezala fana lapho abayebethi liyana, ukuphumula ngaleyo liyana kancane, so kathesi ngalisokutshintshile mbijani nje. So kwami kuyaqandelela.
Ye, kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu?
Imbiko ethize ekade yani yahamba nje kubulenjini sithona sufela izolo kuze kuyefika kubo 14 kuzakwazi ukutshisa kakhulu kwendlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona ngapho kobulawayo ku-Bite Bridge lezinye indawo. So namhla vele besikhangela ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibe lokuzwayo. Labantu eminye yathi bekhala nje lesiyatshisa, kunomuntu othe izolo yena ke utshawe likhanda, abanye bekhala ngemungula, hayi utshise kakhulu izolo sibili, but namhlanje hayi awuzange kube khanda izolo, kodwa izolo lokutshisa kwamanzi anajiki nema-ofisini abantu abathikezela khona, kade kukhudumala sibona kuyatshisa okuzwayo khona singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani. Njengabe abomomkhadi balikhona na kuyaqhuka inxenye kuyaqala futhi ukutshisa futhi kusasa nje kusena kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Kuyisa ngaphansi kwalokho ethi nesikhawu ama makeshift efforts, so amane ngakhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle njengokuyilambelela encane vele ingxenye ebhobokileyo futhi. So abantu abaningi bethwele nzima kakhulu abathengisayo, abanye bathengisa ezicandayo khonokho amakhula books abona mmedelalani kuzolokunzima ngoba vele ke kuhle kuncibilike nje lokuhle okunye abakuthengisisa abantu ayokucha egcekeni ukuthi akulawula ndawo laphela amashesi ongahlala kuhle khona kasho ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi yokuhambulela bathi iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali lakuthi athenge ishede enkulu yabe enganayo. So abantu abaningi bathi bethwele nzima kathesi futhi njalo inkinga esikhona ukuthi nxa izulu liqala ukuna, so abantu abaningi kumele bevale masizulu engathala bethi bevalela kuthoka kitchen, so kunobunzima kakhulu vele ungakhayela nje kuthi ezokuthola amasesi lapha ngiyadlule emajesi laphana elokhu ze-Islanders abantu sebethile impahla sebebalekile bathiya abafana bezikaniya ukuthi bathwalele okutshengisela ukuthi izulu abethalile kakhulu kuyabavelele ludubo izinto zibe manzi kube lokunzima. So abantu vele abazisebenzayo abaphazi kwenjembo kodwa izulu liyana kumbe kuyatshisa ngoba indawo asebenzela kuzo kazilunganga kathele khathi izulu vele sokuwesi izulu lingana kehle kwevele kwematabatana kwemanzi abantu bele bebaleke. So sesingena vele unobasola December kathi kuyaba lokuzima kakhulu abantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Na ukusemaphephandabeni iKroniko ithi sokusungulwe isitimela seZubco esizathwala uZulu wakobulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCowdrey Park. INewsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku 25%. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7 injani? Impela ama audio amakabalwa kuloko ngiyafaka lapha kabalwa ngithi phambili ngizwe lakithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiya izindoda zasetokwane ithi i-tribalist ayifuni kodwa ayumuntu kamthwakazi. Angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through igugura unde ofuna maybe yena ngendlela engayo udlalezano. So besicela nje ukuthi ne abantu basetokwane babe kwazi ukuthi umthwakazi ukhona ene umthwakazi umela abantu basemathebelethi.
Ngiyabonga uStudio 7, siyabonga kakhulu kakhulu balaleli beStudio 7. Hayi, thina sithanda ukubingelela kakhulu izihlobo zethu esingalisuphi, ama-councillors ethu ku-ward 19 alisuphi, sibingele konke izihlobo zonke. Kodwa into yakhona esihluphayo lapha yikuthi khona sibe e-connect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu. So amadatha ecine sephela singazange sikhulume nabantu kuStudio 7. So besicela ngomusa ukuthi bona bakithi iStudio 7 nxa ukuthi ehluleka isitele sidinga amanye amalayini angcono angasebenzela ngoba nxa sesikhuluma nabantu emakhaya ngapha sehluleka ukuthi sikhulume le mkhuhlane sesehluleka lokuyikhuluma i-econethi yethu ngapha ungani kuthiwa isisincindezela iba khona ekuseni ngo-8 kuzokuthi ukuthaya 7 okuzakusela lutho ebusuku asisakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi iStudio 7 bakithi balalele lani lisincedise-ke entweni yethu le. Siyabonga.
Sanibonani. Hayi, ninjani bakithi? Ngicela uncedo bakithi, ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo, ngifuna ningikhangelise bakwethu, ningincede. Igama lami nguVincent wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakondlovu, okanye Sikha wakondlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini, but uthi wathi kimi akasahlali esigodini, sehlala phi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangene, I think mangicabanga kwakungu 2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapreki, ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufika kwami eCape Town, ngamthola ngathi ngiyazama ukumcontacta, angizamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webreki. Ngicabanga ukuthi lapho khona unomntana. So bakwethu, ngicela usizo please, ongabe mazi angincede. Unosisi wakhe uthiwa nguBuhle, kuzobuya ubhuti wakhe omunye uthiwa nguLeslie. Inamba engangithola kuzo, bonke ngabakondlovu labo bantu, inamba engangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani lani balaleli izo zonke indawo emhlabeni. Ngithi lami mfako wami umbono namuhle kuseni ngendaba le eZimbabwe. Ngicela ukwazi kulabo abanye abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist. Ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebeleleni elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe angaze abe gudu okungakanani. Kwenziwa yini? Angithi yizwe ipolitiki ezakhiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule minye imihlobo eyiyo fanele ibuse. Amaphathi wona lawo esikhuluma ngawo ZANU PF labo MDC into ababuyenza ukuthi kuthiwe ebona yibo balobona ima leadership asuke emashonaland kulokho kuyi constitution kaMgabe engabhalwanga yena le yakudala ukuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident ayisiyo yini tribalist wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibonisa into obvious lanele ibonayo phambi kwamehlo enu why lingazenzela okwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liyafisa loba kalifisa.
Kanjani balaleli be-Studio 7? Ivuswa nguNhlanhla Mahlangu eButswana eFrance Town. Ivusa umama uNhlanhla komaJivovo. Ivuse lo nkomo RJ. Ivuse lo mdala uNdevula Sathulane. Ivuse lo Paul Ngwenya imali mama oyinyanga. Lo mzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala. Yevusa lo baMahlangu elusulu kondani eShawini. Ngithi linjani baba khona ngapho? Izulu selisina yini seliqasile kulima yini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 okhulumayo engubagisane ngokukhula kwesibongo sakoNcube okhulela endaweni yasematokonye. Ithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani Mlilo uMatshawuke endaweni yasematokonye. Ngibungelele kakhulu uMkhize endaweni yaseNgwezi. Ngibulise kakhulu lona Zakhele laphana eMatshamhlophe noBrian Dube enyulobhengula koBulawayo. Mina okhulumayo ngingubakisani wakuNcube isibongo mdabuka endaweni yasePlumtree eMatokonye.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuboshwe izisebenzi zomanyano we-United Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lomongameli walelo lizwe u-Emmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani ye-Pfizer isilobele ugatsha lwe-Food and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 esithathu i-booster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama vaccine akuqala njalo abanye bavele bekukhanyelela ukuthi kungathiwa sokulama booster bathi bazahlaba kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi wona la ama vaccine vela okuqala ama jackson okuqala vele bahle bathi abafuni lakuzwa ngawo so nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster udaba lwakhona luzabanzima kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama-vaccine lalabo abangawasekeliyo kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho mina hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi kuzakuba ne-booster i-booster egoqela abantu abaningi hathi lokho ekade sikuzo kwawuqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaneminye imikhuhlane ebakhathazayo nxa sokuthiwa sokuhlatshwa labo abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu hayi kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kuba nganeno akufani lalaba ababe bengahlatshwanga bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN omunye ubabe ekhuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la kodwa wagula hayi uthi hayi i-COVID yamtshaya yamdabula yambekale uthi yikho lapha avuma khona ukuthi hayi kungangcono abantu bahlatshwe khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi hlatshwa nini
uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhlaka 4 ngoSibandlela ulubona njani lolo daba
lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezindlula 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lama Jackson kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa ama Jackson sokuzamele babe besenza ama COVID test kaningi njalo sokuyamele bagqoke ama mask so sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka imask insuku zonke emchokotho kumbe ufuna ukubulokhu siyachonqo amakhala usenziwa yona ama COVID test wona lawo asazi ukuthi lapha kuzahamba njani ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba ukuphikisana vela kusoze kuphele ntunga kodwa ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokho bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba abangalusekeliyo labo bakhona abaningi kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa yi-divide sibili phakathi laphakathi abanye ngapha abanye ngapha kulokhe kudonselwana kunjalo kodwa kulabo abavumelana lakho kuyabe kuyinto enhle ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la usuyabe usulethemba lokubana impilakahle yakho isesimeni esihle laba labo abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa basoze bavumela izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo so kuyibo ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzazizwela ngejazi lakho kumbe ngebhatshi lakho kuyafana nokuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lowo lalowo uyazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani so ayikho khonoko sizabe lokho esilandela ke abezempilakahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha ngoba mina ngokubona kwami sibili ama-vaccine lawa kukhanya ngani into esesizahlala layo sibili ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi ngibhale udaba esithi kusukela nje khathesi siyaphambili kumele abantu bafunde ukuphilisana la umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele so ukuhlatshwa amajekiseni la nambona ngani kuyanceda sibili mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini iqiniso
uNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamisi zeBeitbridge ezimbili Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.